ngozibandlela lonyaka eBotswana lifake umthetho wokuvimba izilimo ezivela kwamanye amazwe. Lokhu kuyimzamo yokuthuthukisa umsebenzi wokulima lokuthengisa kwezilimo elizweni. EleBotswana belithenga kakhulu izilimo ezivela kule South Africa kanye lemizini eseduze lemngcele eZimbabwe. Kodwa kulandela isinqumo sokumisa kokungena kwezilimo ezivela kwamanye amazwe, abasemngceleni bathi solokuqonga kokungena kulo kufana lamagwili okungekho emthethweni kuvela eSouth Africa kanye leZimbabwe. Izilimo lezi zithengiswa ezitaladeni kubuye kulabo bhizimusi abeZimbabwe labeSouth Africa abaphatheka ekuthumeni abanye ukuthi bangenise izilimo lezi. Eminyakeni esanda kudlula, elinye ilunga ledale lephalamende kweleBotswana lakhuthaza uhulumende wakhe ukuthi abeZimbabwe abangena elizweni ongekho emthethweni bangaba lusizo ekuthuthukiseni ezokulima. Ilunga leli lathi iBotswana ilahlekelwa imali eningi ibuyisela emuva abangena ongekho emthethweni, kukanti kumele idinge ezinye indlela bangaphatheka ngazo kwezomnotho. AbeZimbabwe kweleBotswana bathi bekungamelanga kuvalwe imngcele ukuthi kungangeni izilimo kuze kufike esibangeni sokuthi iBotswana layo yenelise ukuzimela ekuvuneni okwenela ilizwe. OweZimbabwe uMnumzana Gift Ncube uthi ukungena ngudlu kwezilimo akusoze kume uma kulokhe kulokusilela kwazo.
Indaba yokuthi ezama lamaveji ebengena ngokungekho emthethweni esiza lapha kweleBotswana ayisiyo ndaba engama okwakhathesi. Kanje bengazama ukuthi kube le ndawo zokuthi lapha kulalapha abazilimela khona okungokwabo, hayi lapho kungahama lokho kungagcina sebethenga khona lapha locally. Kodwa nxa kungakabi njalo kuzaqhubeka kuluka kunzima.
Uncube ukuthi abeZimbabwe bangaphathisa kakhulu kwezokulima ukuthi eleBotswana lenelise ukuthola ivuno eleneleyo.
Hayi emapulazini abo lapha ngathi ngumbono wami ngibona abantu bekhaya ngokuningi imisebenzi leyo bayigwanisa bengancedisa sibili bethole ukuthi bagcina sebekwanisa ukuzivunela labo okungokwabo bengathembeli emazweni angokomakhelwane.
Kukanti uMnumzana Bheki Sindayi nawumlimi ucelele eZimbabwe uthi kumele kuqiniswe imithetho kumbe kufakwe imithelo ezathundubeza izifiso zakuthi abantu bathenge izilimo phandle.
Vele kumabhoda ikhona imithetho leyo imele ukuthi iqiniswe ukuze abantu bengaphongi ukungena lamatamatisi, lamakherothi kumbe lama-washed potato avela kwamanye amazwe. Njalo uhulumende loko okwenza ukuthi abantu ebhoda imithetho yama-levies lama-duty lawana ikhweze ukuze umuntu oyabe ufuna ukuthenga into zona lezo kwamanye amazwe kumdurele kumbe intengo yakhona ibe phezulu.
Uthi ukuze eleBotswana liphumelele ekuthuthukiseni ezokulima, abalimi abancane kumele baphathiswe bathole usizo lolwazi kwezokulima.
So umlimi omncane kumele eqiniswe ethole lokhu angakusebenzisa, impahla, ethole amanzi, then bebeselime njalo befundiswe. Kuqiniswe abalimisi ukuze bencedise abalimi abancane.
Abenhlanganiso ebona ngemthelo emngceleni eBotswana United Revenue Services i-BURS ithi kulabaningi ababotshelwa ukungenisa izilimo ngudlu. Kubika abangenisa izilimo lezi badlula emngceleni ngoba imitshina yokuhlaziya impahla engenayo elizweni ingasebenzi. Ngingumqondisi Dubo wendaba ze-Studio 7 ngisabona kwele Botswana.